ngokubona kwami ngibona ngathi bekungeke kwenzakala ukuthi iFBI iphongusukuma nje ithi iyahlasela emzini womdala ubaba uformer president ambone. Ngibona ngathi kulento sibili enkulu efihliweyo khonaphana eyafihlakalayo khonaphana ngoba ngathi uyakhangela ubusuka kwakhe ubaba ngale e-White House kwaba ngumthudulo ngoba yena wayengaziboni esuka, wayezibona ehlala, wayezibona ewinile, ezibona elokhu eqhubeka ebusa iminyaka le eminye emine elandelayo. Kwase kusenzakala ukuthi i-system yalapha nxa kuyikuthi usodliwe, usodliwe. Nxa esesuka laphana, uyananzelela ukuthi kulezinye izinto ezingamelanga zibone. Abe sesithi hayi thathani lokhu nalokhu nalokhu kuhambe emzini wami. Kungaya ngale akusoze kube la muntu ozaphinda akubone lokhu. Yikho kwenze khonokho ukuthi basuke ke laba bathi hayi khathesi ke sesisiyathatha ke thina. Nxa ulalela bamnika ithuba lokuthi kakulethe ezikhathini eziningi. Sokuphosa kwedlula umnyaka khathesi beyoke besithi lethe izinto lezi kazange azilethe. Laye wazinika igunya lokuthi bazazithatha ngaphi. Sizabona ukuthi bazazithatha ngaphi. Bagcine besithi sesisiyazithatha ke ngenkani khathesi.
Manje njengoba siyabona bana udaba lolu lungani soluphe umnumzana Trump usekelo ikakhulu kuma Republicans amanye kade bemsola sebengani bayamzwela ngalokho ayenziwe khona. Ukubona njani wena lokho?
Lokho kokuthi sokungathi kumnika amandla uTrump. Ungakhangela indaba zikaTrump zixubene zinenge kakhulu. Lokho okwenzakeleyo mina ngibona ngathi isivunguzane nje, isivunguzane esiphephukayo esisuke saqubuka saphephuka. Ngakukakhanyi konke uTrump akwenzayo okufanele ukuthi abe lamacala kukho. Kanti nxa bona abathi bona banika uTrump i-support yona leyo kutoka khona ama-Republicans asemsupporta. I-interaction liyana eyenzakala e-White House, ukuchaywa kwe-building liyana, kungenwa, kuchaywa amapolisa, kusenziwa konke lokhu mhla ka 6 January. Bakubona njani bona? Bathi bona ku-right khonokuyana, wayesezinto e-right khonaphana. Akulato e-right khonaphana. Khonaphana ngikhona kuzaphuma, anti kakukaphumi khathesi. Lo ngibona ngathi i-support nje eyakhathesi kuyakwehla futhi khonoku kukhwela khonoku kuyakwehla kwephansi kuphinde kubuyele kutheni kwahamba njani. Ungakhangela ama-Republicans asiwo majority phela yabantu balapha e-America. Abantu abayi-majority bakhona bahlezi bathule bakhangele.